kukhanya i-corona seyingcono la e-South Africa kusafane namaviki abanye awadluleyo kade kurekoda more than 13,000 yabantu abane-corona 24 hours. So kathesi ngibona isi sokungcono but akufanelanga abantu ba-relaxeke sithi sokungcono kulezinto ezicontributayo ezinjengokuthi maybe abantu abasafuna ukutesta sebebonile maybe ukuthi sometimes ayibulali kakhulu i-corona so asiwazi ukuthi kuyehlile just because umkhuhlane wakhona awusekho mningi or abantu abasatheste asazi ukuthi yini eyenzakalayo so kuzofuneka ukuthi kuyenze i-research maybe nokuthi why umkhuhlane soyehlile kakhulu from abo around 13,000 kuyehle kuze kube around 2,000.
Kodwa imigoqo eyafakwayo efana labo curfew lokunye okunjalo kuloko kukhona
yini? Yeah, kakhona nakuyasiza kakhulu ngoba kula abantu abaningi la e-South Africa bathole umkhuhlane lo ngenxa yokuthi kade bahambe baye emaphathini kuhamba-hamba loko so i-curfew ngibona iyasiza and isakhona abakayisakhona vele.
Bakhona yini abanye abalokhu bengalandeli imigoqo yona le okufana lokungagqoki ama-mask?
Maybe ezindlini ngaphandle wonke umuntu uyabe efakini naso ngoba ayisondaba yokuthi wena uyathanda or kanjani or indaba yokuthi amapolisa azokubamba hayi indaba yokuthi umuntu oseceleni kwako vele uzokutshela ukuthi hayi hayi suka eceleni kwami angifuni umuntu ongagcokanga i-mask njalo la uzoba uyakhona kungaba se-shop kungaba kuphi angeke bakusize maongela i-mask le so wonke umuntu uyayifaka i-mask uthanda ungathandi uzoyifaka.
Manje nxa sikhangele abavela eZimbabwe sike sezwa ukubana bebethwele nzima bengancediswa nguhulumende weSouth Africa. Unjani umumo kathesi ezindlini lapha abantu bayalamba?
Ye, ukulamba bayalamba kakhulu amangamali ukulamba abantu bayalamba. Siyabona ukuthi i-government yavuma ukuthi laba abanama-asylum seekers ke ba-apply ukubathola imali lezana ze-UIF but since ba-apply namanje akula even o-one okhe wathola le mali. So abantu bayalamba plus i-crime rate seyiphezulu kakhulu.